siyabonga Jongalo Chris siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Imbiko esisanda kuyamukela ithi umphathintambo obona ngwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo lamuhla ususwe esikhundleni lesi ngumongameli Robert Mugabe.
Constitution ukuthi kuhambelane ngoba kukhanya even emabuthwa khona abantwana abalethofu yakhona ngithi kuvuma ukuthi kuyangena emacansini kodwa i-constitution yethu iyacaca ukuthi umuntu nxa engakabi le minyaka eyi-16 kakabi ngumuntu omdala.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zingene emgwaqweni yeHarare zitshengisela zisola amazwi ethulwe umthuthisi kahulumende umnumzana Johannes Tomana ukuthi amantombazana leminyaka elithumi nambili alelungelo lokwenta. Nguhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokulondolozwa kwezemvelo ikakhulu izihlahla. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Imbiko esisanda ukuyamukela ithi umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo lamuhla ususiwe esikhundleni lesi ngumongameli Robert Mugabe. Isizathu ukuthi uMoyo wayekhethwe ngumongameli Mugabe kungelasigaba asimelayo edalela eParliament kodwa kathesi selilunga ledale ngemva kokunqoba kokhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Abazi ngokwenzakalayo bathi uMugabe ubezondile lamuhla emhlanganweni wedalela eCabinet esithi uMoyo wancintisa kukhetho lwama-by-elections engamtshelanga. Akwazakali ukuthi uMoyo uzabuyiselwa kulesi sikhundla na kumbe uMongameli Mugabe uzakhetha omunye. Asenelisanga ukuthi ngubani okhethwe ukuphatha isikhundla sikaMoyo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zingene emgwaqweni yeHarare zitshengisela lamuhla zisola amazwi ayithulwe ngumthuthisi kahulumende umnumzana Johannes Tomana eyokuthi amantombazana aleminyaka elithumi lambili alelungelo lokwenda. Esinye isizathu esibangele ukutshengisela lokhu yikuphuza kokumanyaniswa kwemithetho ephathelane lelungelo labo. Inhlanganiso lezi zibalisa eRoots, Cutway, Sisterhood, Zimbabwe Women Lawyers Association, Take a Life Legal's Legacy okutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa edolobheni leBindura akusenziwanga ngoba amapholisa engabaphanga imvumo. Inhlanganiso ezitshengiseleyo zithi lanxa amapholisa abengaziphanga imvumo zenelisile ukutshengisela lokwethula ugwalo lwezikhalazo zazo kumphathi intambo yezemithetho njalo engumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi edale lePhalamende lakho bekuhlaziwa udaba olufanayo. Sixoxele unkosazana Thabita Khumalo omela isigaba seBulawayo East edalela eParliamente ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Namhlanje edalela eParliamente besicubungula iGender Commission Bill. So nganelisile ukuthi lami ngizama ukuyicubungula kodwa mina kangisakhulumanga ngayo kakhulu. Engikhulume ngakho ludaba olusegudwini olokuthi kulo mthetho ukuthi umntwana uleminyaka elithumi lambili usevunyelwa ukuthi angene emacansini. Njalo lanxa bengene emacansini laba bantwana laba ababadlwangulayo bangahamba komthethandaba bagcina bephiwe isentensi yokuthi bahambe bayesebenza ezikolo esithi i-community service. Okutsho ukuthi kunika abantu abadlwangulayo isikhathi sokuthi banelise ukuthi badlwangule abanye abantwana ngoba sebephiwe indawo yokuzingela. Njalo ngakhangela umthetho okuthiwa i-Criminal Evidence Act, SEDD Code, u-Section 70. U-Section 70 uthi yena omantshi balelungelo lokuthi bakhangele ukuthi umntwana lo odlwangule uma dlwangula ubebonile yini ukuthi usekhulile kungadingeki ukuthi uleminyaka engaki. Singakhangela futhi esithi i-Child Act, i-child act yona ithi khona akula muntu okuthiwa is a child and kwacitshwa lokho ukutho ukuthi abantwana bonke ngabantwana njalo into esihlupha yikuthi umthethandaba uthi 12 years i-age of consent, i-child 80 to 16 years i-age of consent.
Kuyini osekuzenzakala kathesi njengoba sekuhambe ngendlela naleyo itsho?
Mina engizamile ukuthi ngikhulume ngicengitshele iparlamente ukuthi kumele i-code act leyo icitshwe, repeal or amend that code. And kumele kwenzakale izolo ngoba sisaphelelwa ngabantwana. Njalo futhi enye into engisukumfilele udaba lokuthi khona bona kutsho ukuthi kuleli lizwe umntwana umntwana oyinkazana umsebenzi wakhe yikuthi angazalwa angene esikolo grade 1 to grade 7 ahlamba ayekwinda. Abantwana umkazana umile angene esikhundleni, abantwana umkazana umile angenayo emsebenzini. So okusebusithi ukuthi umntwana akusena need ukuthi abantwana bamankazana ngoba abantwana bethu bazabeyadlungula kuthiwa ngula bahambe bebenda. Njalo kule dubo lokuthi umntwana oyinkazana oleminyaka eyi-12 angazithwala umzimba wakhe akwaqini uthi nxa esebeletha uyadabuka-dabuke abe lale esithi ngesilungu yi-fistula. I-fistula yokuthi emzimbeni wethu uma usuchitha amanzi umbuthiya ngaphandle uyadabuka kuhlangane kwaze sokuphoka kuziphumela nje.
Lo ngukwasazana Thabita Khumalo omela isigaba seBulawayo East edalela ePhalamende obekhuluma ecingweni eseHarare. Silokhu sedabeni lwamalungelo amantombazana untungameli inkomo yestudio 7 uxoxe lonkosazana Linet Dube oyinhlanganiso ye-Institute for Young Women Development osole kakhulu kwendiswa kwabantwana.
Udaba lolu yidaba lolusihluphayo kukhanya ngazathi abantwana bethu abaqakathekiswa ngoba ufica ukuthi i-constitution ikhuluma ukuthi abantwana abaleminyaka eyi-16 yibo abakhangelela ukuthi sebengabantu abadala kulezinto abakhona ukuzenza. Kodwa nxa sokusiba zindaba zokungena emacansini kukhangelela ukuthi noma kungaba leyo lama-issues ahamba e-court uficakala ukuthi bathi khona umntwana ole-12 years uyakhona ukuvuma ukuthi angene emacansini. So ngaleyo ndlela kuthiya abantwana bethu besegcekeni bekhona ukuthi babandezele ngabantu ababebona ngathiwa ngabantu abadala bona besesengabantwana abancane. Lidaba elihluphayo kakhulu.
Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuqeda lolu dubo?
Thina sikhangelela ukuthi uhulumende kufanele akhangele ukuthi ama-laws elizweni lethu ahambelana lalokho ku-constitution ukuthi kuhambelane ngoba kukhanya even kuthiwa khona abantwana abale-12 yakhona ngithi ukuvuma ukuthi kuyangena emacansini kodwa i-constitution yethu iyacaca ukuthi umuntu nxa engakabi le minyaka eyi-16 kakabi ngumuntu omdala. So thina sikhangelela ukuthi uhulumende akhangele alungisise ukuthi ama-laws ethu ahambelana nalokho ku-constitution.
Lo ngunkosazana Linet Dube wenhlanganiso ye-Institute for Young Women Development.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-12080, laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe zithi kufanele uhulumende aqale aqhube uhlelo lwe-audit eyokudingisisa ngempiko ekhomba ukuthi imali ayisetshenziswa ngemfanelo kwinkampani le engakaqhubekeli phambili ngemizamo yokuthi ayivuselele. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi ze-NRZ zitshele idale lePhalamende izolo ukuthi kufanele kuphungulwe inani leziphathamandla ezisebenza kololiwe njalo kuqedwe inkohliso ekule inkampani ngoba kuyikho okuyibhidlizayo. Umphathintambo kahulumende obona imota zokuhambisa umnumzana Obed Mpofu sanda kutshela iStudio 7 ukuthi amalungiselelo asesemaphethelweni awukuthi ibhanga le-African Development Bank lisebenze lohulumende ukuvuselela linkampani. asizweni imbono kamnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe ecubungula lolu daba.
Ya ngibona njengani kuyinto eqhathekileyo ukuthi uhulumende abe wazi kuyini owenze ukuthi i-NRSF ibe u-state ekhona khathesi, ngoba uzakhangelisisa uzabona ukuthi usekwenzakele kweminyaka eminingi ukuthi i-NRSF ibingelamali njalo indaba leze-corruption aziqalanga namhlanje. Siyakwazi sibili ukuthi izisebenzi azikatholi izimali zazo okwesikhathana njalo kumele bazuze imali yabo. So nxa kuyukuthi singaba ne-audit esingaba nayo engasinceda ukuthi sibe kwazi ukuthi izimali zangkhona ziya ngaphi, iwaphi ama-areas okumele siwalungise singakafaki enye i-capital, ubona njengani kuyinto elungileyo.
Izisebenzi lezi zikhuluma njalo ngokuthi zifuna ukuthi ziqale zibhadalwe iholo lazo.
Kungaba nzima sibili ukuthi usebenze lezi zisebenzi ezingelaholo, izisebenzi ezingatholanga izimali okweminyaka wonke. So ngibona njengani bekumele badinge indlela eyokuthi isebenzi zithole izimali zabo ukuthi zisebenze ngendlela okumele basebenze ngayo njalo uhulumende ahle adinge izimali ezokuthi i-NRSF ivuke njalo. Nxa kuyukuthi bafuna ukuthi badinge imali kungathi njalo kuyabe kusitho ukuthi uhulumende izisebenzi ziyabe zingatholanga izimali zabo. So kumele sibili izisebenzi zithole izimali basebenze bethabile, basebenze njengabantu abafuna ukuthi abalethemba lokuthi into sezijinjile ku-NRZ.
Sibo NRZ kuphela abangani babhekana lohlupho, kambe uhulumende ngenza njani ukuthi wonke awavuselele?
Uhulumende kumele athintshe indlela aphendla ngayo ama-parastatals, ngoba uzabona ukuthi nxa kulama appointments ayenzakalayo ayenziwa on political grounds, asho ukuthi abantu baye bekwazi ukuthi kumele benzeke. So uhulumende kumele athathe esingathi i-business approach nxa kuye ukuthi bale parastatal, ukuze ama-parastatals la arun njengamabhizinisi, ukuthi abantu abakhona kuma-parastatals bangabi ngabantu abakwazi sibili ukuthi nxa kuyukuthi bengasuka laphana akula accountability, akula transparency efunakalayo. Kumele i-parastatal ibe li-business uhulumende, njalo khangele i-parastatal njenge-business elingalethela uhulumende imali njalo elingalethela abantu indlela kahle.
Yona inkampani ye-NRZ kuthiwa ivele iyiyo ebibambe idolobho lakoBulawayo le ndawo eziseduzane kwezomnotho.
Kwenzakala sibili ukuthi nxa kuyukuthi inkampani enjenge-NRZ ingasebenzi kahle kuyaba lodubo sibili elokuthi amanye amankampani singathi ama-downstream companies ayabe engakwazi ukuthi asebenze ngendlela ephezulu. So kumele uhulumende azame amacebo okuthi avuselele inkampani kaloliwe, kodwa athi ngendlela ukuthi bayaba nokuxabana nemisebenzi.
Lo mnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombosazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Studio 7 Live Talk ukuhlelo lwabatsha Always the Connection lamuhla uNtungameli Nkomo lotatenda Khombo babe bekhangela ukutshengisela kwabatsha abangamantombazana besola umqondo othi amantombazana oleminyaka elithumi lambili endiswe njengokutsho kukamtshutshisi umnumzana Johannes Tomana. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amasosha esiKurdish kwele Syria sethethe idolobho ebeliphansi kwabalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS ukuhlelo lwawo lokulwisana kanzima laleli qembu. Ibutho leli lincediswa ngamasosha kwele Melika athethe idolobho le-Ain Issa lamhlanje ekulwisaneni elikwenze lisebenzisa izikhali zemoyeni laphansi.
Baba silale mawe
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokulondolozwa kwezemvelo ikakhulu izihlahla. Kuningi kakhulu okwakusenziwa kakhulu izolo okwenzela ukulondoloza izihlahla ezinjengomkhusu, umkhaya, ithetshani lezinye ezitshiyeneyo. Ezinye bezingabanjwa loba kancane, kuthiwa ngizokuthethela ukuthi ke ezinye njalo kuthiwa umuntu olakho ukutshaywa inkosazana nxa engasigamula. Kuke kwafika njalo isikhathi uhulumende ekhuthaza ukuthi kungaganyulwa izihlahla mahlayana nje. Kodwa ke selikhalile ihloka emagoswini elubhane lapho osokuligceke elimangalisayo endaweni ezinjenge village 26 duzane leDonsa. Iningi likhala ngokuthi kawasekho amasiko okulondoloza ezemvelo. Ukuze sihlaziye lolu daba, ake sizwe umnumzana K Masuku isakhamuzi se village 26 exoxa lo Gibbs Dube we studio 7.
Ezemvelo lapha kithi bezingani zidingakele sibili okwesikhathi lesiyana esidluleyo. Manje kathethi into sezikhona lapha ukuthi iguzwa lisagcineka kuhle. Abantu sebefunga ukugcwala indawo yonke, sebefunga ukugamula nje izihlahla kusathedakade.
Kwakuvele kulondolozwa njani izihlahla khonapho?
Ye, lapha thina siduzane nembembezi forest, so kwakule abe-forest commission, abe-protecting unit. So yibo babekhangela ngezihlahla, so babengavumeli abantu nje apho kuhambe begamula, abanye babebothwa sibili. Izinu zona inkulu zazingaphonga ukuthezwa.
Ye, kodwa nxa sesikhangela-ke ngezemkhuba yesintu, kambe laliseza njani ukuze ukuthi abantu bengagamuli izihlahla?
Ye, lapha sasihlala khona kudala sasikhangela especially umlilo, ngoba umlilo yobulala kakhulu izihlahla. So sasilokuthi ngayiganga ingani sikhangele kakhulu ukuthi iganga lingayo. So ngabe ukuthi iganga liyasha sasizizanga ngokunesiyacisha leyo mlilo.
Lali kwenza njani khonokho?
Kwakubizwana nje usebhuku yabekhona, usebhuku ayicha insimbi lapha ukuthi abantu bebuye besicithe nesiyacitha umlilo, ngakho umlilo uthe wabonakala.
Ye, ngaphandle komlilo-ke okunye okwakukhona emasikweni lapha ukuthi kulondoloze izihlahla, ungaziqamba nje izihlahla zokuthi lesi sasingaganyulwa, lesi sasithiwa lokhu kwahamba kunje.
Izihlahla ezinjengomkusi, nesihlahla njengomvagazi, nesihlahla njengomthiki, izihlahla vele esakhula lathi sizwa abadala sithi hayi lesi sihlahla vele asingelanga siganyulwa, ngasigamula amathiwa hanti kudala akwazi ukuthi sasingaphansi kwabelungu lapha kwakungantwa kuyahlonitshwa kakhulu ukuthi amathiwa ngeza kuthiwa hayi thiwa lingalibona igama ihlahla hayi lizalibopha ukuze sikhule sikwazi ukuthi isihlahla esinjela siganyule, isihlahla esinjela siganyule.
Nxa sikhangela-ke umvagazi singathi wawulethelani umuntu khonapho?
Umvagazi usekhona vele ngowesifanile, so ungawugamula anti babekulezinkomponi lapha kithi lapha elufanda ezamathimba kudala lapha kulenkomponi zamathimba. So amathiwa lani babegamlokuza bedabula kumasomizi lapha besenza amaplanka. Amaplanka lana-ke ukuthi ke bayesipota amangesi zakhona khona ngapho ko-America khona ngapho kwako-Britain. So le mkusi lana la isenziwa okufanayo okufana nayo la imithili okusenziwa okufana nayo.
Nxa sesikhangela kathesi lapho elikhona khonapho sokubanjwa njani-ke khonokho?
Kathesi gipsi lapha akuthela nto e-right la igusi selifahlakeli, akuthela sihlahla ongasibona sasini ngoba abanye sebegamula bedabula ngenyezandla, abanye bakhothanisana namapolisa lapha akusaqedakali abantu vele kaligcinanga kathesi.
So singathi-ke labo sobhuku vele abasela okokutsho khonapho nxa sokukhangelwe ngezihlahla lezi?
Bazama gipsi ukuthi sicela kodwa ngendlela yakhona kathesi lawa ilizeleli yakithileyalibona ngoba imali kakhulu iye ngabonakaliyo lapha elini. So umuntu omuntu asefuna ngigidinge lami ngedabule lami iplanka lami ngigidinge ngiyothengisa ngale ngenza kuza okuyimfondo lami sengithile.
Pho-ke njengoba izihlahla ziphela kangaka akula imizamo yokuthi kuhlanyelwe ezinye khonapho?
Imizamo lapha njengakithi lapha imizamo yokuhlanyela izihlahla hayi kabi khona. Sasizo nje kuthiwa kwakwezindawo kule wethu iplanting leyo kodwa uzothiwa abanye bayahlanyela lapha singakithi asikakubona izihlahla ezihlanyelwa.
Nxa likhuluma liyizakhamizi khonapho lithini-ke ngezemvelo lezi, so kumele kwenziweni ukwenzela ukuthi kukhangela ukuthi akusuze kuphele phela?
Into engathi ngingakhunceda ukuthi ngane alubana kuthiwa izinto lezi ziyafundiswa kakhulu abancane ezikolo lapha kusukisela ku-primary sisuka ku-secondary ukuqakatheka kwesihlahla. Ngoba thina nti vele sesikhulile asisela sithi eningi ngokugamba isihlahla, but bona abasungulwayo nebafunsa ngane bafundiswa kakhulu ezikolo lapho ukuthi hayi isihlahla siyimpilo.
Long Mnumzana K. Masugo, Isakamunzi, Se Village, 26 Duzane Lidonsa, Elupane, Esabelweni, Sematebelele North, Obekuluma, Lukips to Studio 7. Sithanda ukubonga Mnumzana Morven Qalisa Ngwenya, ohlala eDonsa, Elupane, ocele ukuthi sixoxe ngodaba lolu lamuhla. Olandelayo ngumbiko oveza imbono kahulumende weMelika.
Uhulumende weMelika usebenzelana nalo weMongolia ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe ikakhulu emaphandleni. Mhla ka 15 yena le inyanga kaNhlangula umeli weMelika kwele Mongolia uMnumzana Piper Campbell kanye lomphathintambo wezemali elizweni lelo uMnumzana Dodogjin Edenbed. Bahlale phansi bahlaziya amacebo angaphathisa ekuqondiseni inhlelo zokuthuthukisa impilo kaZulu emaphandleni kulelo lizwe. Ababili laba balobelane isivumelwano sokuqhelisa inhlelo ezivele zikhona ezalotshelwana ngomnyaka ka-2000 phakathi kwabohulumende bamazwe omabili zokuphathisa intuthuko yomsebenzi wokulima emaphandleni ukuze uZulu walezi zigaba enelise ukuzilimela ukudla ngokusebenzisa yena le muli yakhe nganye lokuthengisa. Campbell ubike ukuba ukulotshwa kwalesi sivumelwano se-esitsha kuveza ithemba elilelizwe lakhe ngentuthuko yeMongolia kanye lokuthemba iziqondiso zikahulumende ekuthuthukiseni ezokuthengiselana le notho. Ukulotshwa kwaso kubikwa kuvuselela lokuqhelisa leso esalotshwa eminyakeni elishumi lanhlanu edluleyo ngosizo lwemali evela enhlanganisweni yakwelemelika eye-USAID kanye logatsha lwezokulima olwe-US Department of Agriculture, utsho njalo u-Ambassador Campbell. Usizo lwemali kulesi sivumelwano luzaqondiswa enhleleni eziqhutshwa ezigabeni ezilishumi lasithupha zemaphandleni kuphinde kuthunyelwe ingcwethi zakwelemelika zokuyafundisa abantu bakwele Mongolia ezokulima, ezokulondoloza imvelo, amacebo okuphatha inhlupho ezidalwa yikuguquka ngomkhathi kanye lokuqinisa imisebenzi yokuthengiselana lokudala imikambo. Elemelika lona lithi liyaziqhenya ngokuba ngelinye lamazwe aphathisana lele Mongolia ekuthuthukiseni impilo yabantu bayo bemaphandleni.
Lo bekungumbiko oveza imbono kahulumende weMelika.
Stick to one love.
Oh yeah,
I
Lo othivikela siuphiwa ngumama kaNola Magabazi ye nguSenator Sithembile Mlotshwalo James Marabini labanye labo. Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Silencwadi namhla ivela kumlaleli wethu othi uhlelo lwenu luyaphathisa kakhulu. Ngicela ukubulisa ulama wami uML Dancube osewange labo sisi bami uDoubt Sowani lomama kaAbigail. Kulobhuti wami ohlala eDete engingamazi igama lakhe nguGeorge. Uma elalele uhlelo lwenu angithinte ku 0781444159 Francis Ncube. Yeah, number njalo ngu 0781444159. Ningakhohlwa ubaba kaBakani osechinoyi lo Lazarus aseGoli. Lewela lami uAndrew Musa Ncube Khumalo oseHillbrow eGoli. Lisale yimi umlaleli wenu uFrancis Ncube. Lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Hayi ke isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.